Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali chana njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 29 ngwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umahluli we High Court koBulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Kambarami kasengukansila walelo dolobho. Ibandla le-MDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe njalo lamhlanje asemrewa leMtoko kulandela ukwaliswa kwebandla leli ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamhlanje lakusasa. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazwe eZimbabwe ukuba ixoxisane. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umahluli weHigh Court yakoBulawayo uJustice Thompson Mabhikwa unqume lamhlanje ukuba umnumzana Tinashe Kambarami umsekeli kameya walelo dolobho kasengukansila kaWard 3. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umsekeli kameya wakoBulawayo umnumzana Tinashe Kambarami usekhutshwe esikhundleni sokuba ngukansila kaWard 3 koBulawayo ngemva kokuba umthethwandaba ufumane ukuthi wancintisa ekhethweni elecala lokweba intambo yamandla kagetsi. Umnumzana Godfrey Nyoni owenkampani yamagqwetha eNyoni and Moyo Partners omele abeqembu elizibiza ngokuthi yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement lo nomalanga dabengwa abaphanyika udaba lokusola ukukhethwa kukaKambarami ukuba ngukhansila uchasisa ngesinqumo somthethwandaba.
Lwalumayelana ngokuthi uKambarami wathi engiyena ukuba ngukhansela wayesazi ukubana yena ulecala, so uthe tholakale lecala laphana kwakumele engakahambi lapho kungakavotwa laye asathi hayi mina senginanzele ukuthi umthetho ucacile uthi wona uma ngilecala akumelanga ngibe ngukhansela, kodwa yena wazithulela wangena ku-election waba ngukhansela. So ujaji akutshileyo namhla ukuthi yena uvumelana lenthwakazi ukuthi hayi umthetho wona wawuvele usumjikele phandle wathi wena awumelanga ube yini ube ngukhansela ngendlela efanayo akumelanga ube ngudeputy mayor.
Unkosazana Cora Ndebele owe-1893 Mthwakazi Restoration Movement uveza umbono wakhe ngempumela yedale.
I'm happy about the judgment because finally we got what we wanted as Bulawayo community, because we're not happy ukuthi umuntu oyisigangi kanjalo ayesimele ema-ofisi nokuba ngukhansila wakoBulawayo aze abe ngumeya.
Abenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement elwela amalungelo oluntu lo nomalanga dabengwa abaphanyeka udaba lwabo e-High Court bethi uKambarami kamelanga abe ngukhansila ngoba elecala lokweba njalo lebandla lakhe le-MDC labamba uZulu ngamandla lathi abe ngukhansila. Ngomnyaka odluleyo ngontulikazi uKambarami wamiswa phambi kwedale likamantshi koBulawayo esethethwa icala lokweba intambo yamandla kagetsi emuntwini ayecele ukuba azolungisa okufileyo emzini wakhe. UKambarami walivuma icala lokweba wahlawula amachumi ayisificaminwembili amadola. Ababe bochiswe 1893 Mthwakazi Restoration Movement lo dabengwa ngodaba luka Kambarami yikhansile edolobho lakobulawayo inhlanganiso ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kunye lebandla leMDC njalo laba bonke abazange bamelane lokubotshiswa lokhu ngaphandle kukaKambarami. Idale le-High Court lamhlanje belilindwe ngamapholisa ahlomileyo njalo indlela eziqonda khona zonke bezivaliwe. Isahluko 119 esibona ngezokhetho kunye losahluko 41 kusisekelo sombuso esibona ngemithetho yokusebenza kwamakhansili sithi umuntu oke wabotshwa wafumanwa elecala akumelanga aphathe isikhundla ekhansilini. Amagqwetha kaKambarami, umnumzana Maqhawe Mpofu wenkampani yamagqwetha iSemp Mlawuzi and Partners walile ukukhuluma lentatheli zindaba. Kusenjalo amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amahlanu abotshwe izolo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Amalunga eMthwakazi Republic Party amahlanu abalisa uPatron Xaba, uPrince Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotshwa lendaba zelizwe Ncube. Basavalelwe eCentral Police Station abetheswa icala lokuhlabela bebanga umsindo phandle kwedale leHigh Court izolo kanye lokuthwala amagwaliba athi undiweni kakhululwe. UDumisani Dube weMathonsi Ncube Law Chambers nguye omele amalunga eMthwakazi Republic Party. Ubulawayo lamhlanje uvuke ehlukile kulamapholisa ahlomileyo indawo yonke edolobheni lasemalokitshini kulandela imibiko eyaphuma ebulenjini ethi abantu bazatshengisela besola umbuso okhona kanye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni okungazange kube khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ilunga leMDC umnumzana Paddington Jabajaba usefake isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court sokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail lapho esaphikisa isigwebo asethulelwe lidale likaMantshi sokuhlala ejele kweminyaka emithathu. UJabajaba wafunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela lapho ethe abe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bancedisa ibandla leZANU-PF ukucilibezela kukhetho lwanyakenye. Loba kunjalo, umtshutshisi uTozwebhi Mafua uthi uhulumende uzaphikisa lesi sicelo. Abanye njalo abangamachumi amabili lane abe-MDC bamiswe phambi komthethwandaba lamhlanje befaka isicelo sokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail kodwa udaba lwabo alusazanga lwaphathwa njengoba umahluli uJustice Manzuzu ubekhonona ngokuthi akenelisi ukubala okulotshwe nguMantshi ngesandla usezamelele ukulotshwa ngomtshina ngakho-ke baphenduke edale kusasa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla leMDC lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi bawo ezigabeni eziningi zelizwe njalo lamuhla kuthiwa aseMurewa leMutoko kulandela ukwaliswa kwebandla lele ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamhla lakusasa. Ibandla leMDC livinjelwe ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki adluleyo njalo lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba belemvumo yokwenza lokhu. Iziphathamandla zikahulumende ezitshiyeneyo zibikwa zisithi kusobala ukuthi bandla leMDC lifuna ukubangela udlakela kanye lokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngalokhu ukutshengisela ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo oyililunga lebutho leZimbabwe National Army lele zebra.
Kuyenzakala ukuthi khona iuniform le made support unit phela lawo amapolisa baka iuniform yesupport unit. So amapolisa abe neuniform yesupport unit bangaba neuniform yenalane eyamahlangu. Yisupport unit eyabe idiployiwe. Bona bebe sebekele ukubonisisa ukuthi ngamasotsha yini kumbe vele hayi ngamapolisa kuyakuvele kubhaliwe. So bona babonele amabhibi ekhatshana. Uhulumende yena ngayeke yena ethuke ukuthi khona kungahluthunwa umbuso ngamakhiwa aphi. Ngobana wona lawa makhiwa lawa yiwe kade esapote kakhulu ikhuwe eyenzakalayo. Yikho kungazeke kube nama-punishment okuthi khona we don't recognize uhulumende obuye ngombhobho. So nxa kwenziwe khona lokho deliberately made ngohulumende kumbe whatsoever is in charge esiyadiploya amasosha iyabe phambanise kakhulu ngobana kakukabi lodlakelo lukhona kodwa kulama-threat whereby the government has the right yokuthi khona bethi counter that threat kulokuthi bebesebesiya khona besiya kwenza i-damage control. Kumele bekhambe situation. Anything can happen. Even why you ngakhile ukuthi khona ama-demonstrations ayo abe elokuthula phakathi bethu. But kube sokusina labantu abangenelayo. You can imagine 123 political parties. Bonke bona labana bayafela yini MDC into ethathwa yi-MDC.
Khona vele kulungile ukuthi ibandla le-MDC lalelwe ukutshengisela ngoba kuthiwa kungaba lodlakela.
Nxa kuyiyona i-MDC ngokwayo a political they got all the right ukuthi khona bebe nama-demonstrations. But which kind of demonstrations are they? Yini edingakalayo ukuthi kwaziwe. But kube sokucela kubulawa izinto, kubulawa izimoto, amabhasi kahulumende and so forth. So khonakhana kumele ukuthi khona kuncinekele kasi yona why i-MDC ingayihlangana labo bona labo abakahulumende bebe le-round table kwehlulane. Xa sokwehlulekile laphana ukuthi kathi A yileyi sesiya ku-plan B ngoba xa sipho kuba yi-demonstration direct uhlobo bani we-demonstration iyabe siyaphela mhlakabani kusenziwani lezikolo zivula zisenzinje kuyini okuzasala kumile abanye badlula phela lezitolo yapha bephongulutha sothiwa yi-MDC elithileyo labo kumele bekhangele bebe le-balance vision yokuthi khona into leyo abafuna ukuthi beyenze bona yes balelungele yangikhona ukuthi ngabakwenzi khona lokhu betshengiseli kuthi lokhu nalokhu akasifuni ifuna ukuthi kube yilokhu nalokho sakukuqondile kodwa kungabuya sokuyileyo one-sidedi abanye phela bayakuthi khona sebekwenze njengalabantu bathi sokuthawa ikhu kodwa khona kuyavunyelwa ukuthi kube lohulumende owemanyano abanye bathi bathi yona thinitheli bagidimisa ithinitheli bakufake esikhwameni bafaneke nethinitheli kodwa bengayisiwe kodwa abakwenzeli lokhuyana so asikunandeleini khona lokhuyana.
Lo-ke ngumnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo wake waba lilunga lebutho leZimbabwe National Army kanye lele-Zebra. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kulive talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sihlolisisa insuku zokuqakathekisa abesifazane ezibizwa ngokuthi yi-Women Equality Month. Bathuthukiswa kahle na abesifazane? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekana lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwaleli lizwe ku-EU as a Brexit. Ibandla leMDC lithi lanxa liloko livinjwa ukuthi litshengisele lisola umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa lizaqhubeka litshengisela. Lokhu kwenzakala lanxa lelibandla livinjwe emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo. Abanye abasekeli balelibandla bathi inkokheli iyehluleka unika abalandeli idlabuzane lokuthi batshengisele okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele njalo abantu beze ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okungatshengiseli kuba ngelwe ngamapholisa abasebenzise udlame besebenza bezanu-PF bethunywa nguhulumende kaMnangagwa ukuthi basivimbele singatshengiseli. Kodwa-ke nxa sitshengisela thina kwakubonakala abantu baphuma ezindlini babuye ngobuningi batshengisele bekhonona abakusolayo. Kathesi-ke besifuna-ke ukutshengisela-ke sikhonona-ke nge-ikhonomi intengo yezinto ezikhwelayo. Izimota ugadeka amafutha akhwela nsuku zonke, ukudla kuyadula konke. Bese sekuhlanganisa konke okuhluphayo khonokho sithi kubangelwa ngendaba yelegitimacy, ukuthi uhulumende okhona sohulumende wakhethwa ngabantu, uhulumende wazibekayo-ke njengenkomo yamadlozi ephongukuthutsha nje ekhitshini egumeni ibisibekwa-ke ukuthi nguye ukhulu. Lathi-ke eZimbabwe silohlupho olunjalo ukuthi uhulumende lo wazibeke akhethwa ngabantu. Kodwa-ke khonokho siyabe sikhuluma ngakho ukuthi yikho okwenza ukuthi zonke izinto zingahambi kuhle, singabi le mali yethu sisebenzisa amabhondi angelasisindawa nsuku zonke, amafutha akhwele nsuku zonke, awezimota, ukudla kudule ezitolo kungathengeki. Zonke nje izinto azibambeki eZimbabwe kubangela iZANU-PF.
Mnumzana Bheki, wenothini ngalokho okwenzakeleyo? Abanye njengoba ngitshilo bathi bona isizathu sokutshengisela besingani asicacanga kahle.
Ayithi kuqakathekile khonokho ukuthi abantu ma besenza into enkulu kangako ekhangela futhi ithinta impilo zabantu baqale bazibuza umbuzo nalowo ushoyo ukuthi kanti ma siphuma nje sidlalela phandle kanje siphumeleni and sibhekele ukuthi singakwenza lokhu sizatholani ekuwenzeni. I-MDC ayizange iyiphendule yonke naleyo mbuzo, ibe kungani ufihliwe njengoba usho futhi ukuthi bekukhulunywa kakhulu nge-legitimacy ukuthi kufuze ukuthi uhulumende lo aphume ngoba uyehluleka, not izinto eziyizwe ezihlupha abantu beZimbabwe. So singakusho ukuthi yebo, njengo Edwin esitsho, abantu babhalwe ngamaphoyisa. Umuntu ma esesenkingeni njalo ephiwe isizathu sokuthi lokhu sikwenzela lo kayekeli noma ebhekane lokufa, i-history yeZimbabwe, imbali yeZimbabwe ilakho lokhu. Kudala vele abantu babefuna ukuthi baboniswe ukuthi kufuze baye empini, and kwakunzima ukwedlula lokhu ukuphuma kudlalela ezitaladeni ngoba abantu babesuka bayechapha imfula bebhekane nelingwenya, babhekane namashotha ephethe impopho, bathina laba sebelayo yabo impopho. So kuqakathekile ukuthi abantu bacace ekuthini khona yini abayiphumeleyo. Engibonayo mina ukuthi sisuka sikhipha abantu, inkinga yeZimbabwe right now ngokuthi kulo mntwana afananisa le nto kulo mntwana ophethe umbhobho, bawufuna ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi. Kusihlanipe kakhulu ukuthi uzigcina usho ngemva kwakhe lo mntwana wamthathela umbhobho. MDC mina likhangelele kakhulu ukushusa uMnangagwa embusweni, hhayi ukuthi lo muntu ngoba iZANU-PF ifana kathi lo mntwana ophethe isibhamu.
Ye, nanto-ke udaba mnumzana Edwin.
Inkokheli zethu ma siyenze uhlelo lwama-demonstrations siba lazo, kodwa-ke abantu beZimbabwe ukuthi kabasuka bangayehlukanisi, basebesithi wonke ama-demonstrations ngawethu ngaye-MDC. Sizananzelela ukuthi ngo-Augusti ngomnyaka ophelileyo kuqeda ukhetho abantu badutshulwa besemgwaqweni, le demonstration yayingasanshinwanga libandla lethu. Bese kubuya ngo-January njalo kube le ma-demonstrations abekhona, wagcina-ke i-military police isigqekeza izitolo ukuthi abantu balude. Kwathiwa yi-MDC wawungaselo hlelo lwethu loluyana, wawuluhlelo lwe-ZCTU.
Nanto-ke udaba mnumzana Bheki, Uthini wena?
Sibabonile abantu begijima ezidaratini athi besuswa sebebutheni. Inkokhela sibona ngathi I don't think kuliqiniso. And futhi enye into i-politics yona sikuhlupha khonokho ukuthi sisuka sinanzelele sise kakhulu ukuthi singathintwa ligazi. Yabona angithi siyakhumbula ukuthi uSikhali uboshiwe recently. And i-MPC noma ephakathi wabo kini yonkela. Bagcine bengani bafuna ukuthi balidistance bona ukuthi hayi aso statement sabo. So thina abayenze besikwazi ukuthi saba sokwenziwa i-politics. And siyakwazi futhi ukuthi ZTU ne-MTC ke abantu abaseduzane kakhulu. Kodwa makuretshwana laphana kudibulwana laphana. Kwangani sokufuna ukubonakala siyacasha sidalo. But asikhangeleni kakhulu into leyo ukuthi linto. Indlela le mfowethu Edwin seliyisebenzise kakhulu. Isikhathele lindlela. And abantu nabantu bekhathele. Uzona njengo muntu oyazi isintu. Kudala mali ngayo lalingabelela usile lisegangeni. Kube njalo nje owakini umfana ofa ingcwele yakini. Uhlale ethenga aphuma phambili ashaye ingcwele yalaba abanye abakule inside. Aphume futhi ashaye. Nalonke noma lizibe limthembo kungakanani seliluza amandla nje lizitshela ukuthi hayi kuzafunakala enye into. Uyabona uma kungaphuma enye into enganinta nje abantu bayagijima and esilakho kumvali yethu yesitragi umuntu waphuma waba unfortunately wasesiba umlilo wamaphepha umfundisi lo umawarile.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Edwin Ndlovu. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqelayo umanyano wamazwe omhlaba United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazo eZimbabwe ukuba ixoxisane ukulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lenkuthazo iza ngesikhathi sokuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana bechayo kabuhlungu abanye bephetha sebelimele kabubi. Iza njalo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esevimba abamabandla ezombusazwe aphikisayo ukusebenzisa ilungelo lokutshengisela bekhonona ngesimo eselizweni lanxa kungelimunyethwe isisekelo sombuso. Umeli wenhlanganiso yomanyano we-UN eZimbabwe osechiya umsebenzi u-ambassador Bishop Barajuli uthi le yiyo kuphela indlela engasiza ukuqeda ukufuthelana okuselizweni.
Going to people evening and mask and beating, I mean, that's absolutely intolerable.
Engakunanzelelayo yikuba abantu beZimbabwe bazithandela ukuthula balokubekezela. Akulunganga ke ukungenela abantu ubabulala ubachaya. Akusiyonto elungileyo. Abantu kumele bahlale phansi bakhulumisane nxa kulenkinga ezikhona. Lesi yisona sikhathi kuZimbabwe entsha ukubuyela ekuthini abantu babe lokuzithemba inkokheli.
Abezokholo labo sebelesikhathi behlabela ngoma efanayo esola indlela esetshenziswa ukuqeda ingxabalo elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD uBishop Anselmo Magaya uqhubeka behlukunyezwa abantu kulakho ukuvusa ulaka lukaNkulunkulu.
It is true that when the evil are in power, the nation groans.
Umbhalo uyakubeka sobala ukuthi nxa ilizwe libuswa ngabantu abangalunganga kuba lokubulala okukhulu. Siyabubula isizwe, siyabubula khona manje ngoba kubusa abantu abalolunga.
Because the evil are in power.
Umgcini sihlalo womanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum uNkosazana Justina Mkoko uveza ukukhathazeka kwabo ngesimo sokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu.
Akula buhlungu obedlula khonapho, njalo akula mithetho yesekelo sombuso esekela khonokho. Kubuhlungu kakhulu ukuthi sikubone lokho kusenzakala.
Lanxa abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu besengozini labo yokuthunjwa, uNkosazana Mkoko uthi bazoqhubeka beqhuba umsebenzi wabo.
thina silandela esakubunjelwayo ukuthi sibone ukuthi nqa kuloku ephulwa kwelungelo loluntu siyabe sikhona sitshengisa ukuthi lapha kube lokwephulwa kwelungelo loluntu sithi thina abenza khonoko kabadingwe bajeziswe.
Umbiko osanda kwethulwa ngabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uveza ukukhathazeka kwabo njengebandla ngezehlakalo zokwanda kwasebethunjwa njalo abanye babo kungabesifazane. Kodwa uhulumende labebandla elibusayo eleZANU PF bahlezi besithi akusiqiniso ukuba bekhona abathunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela, kuyikuzenzisa kwalabo ababikwa behlelwe yilolu dubo ngoba befuna ukungcolisa isimo selizwe kwabakwamanye amazwe kakhulukazi angentshonalanga, wona abathi asebenzisana lalabo abazithi behlelwe yilezi zehlakalo zokuthunjwa. Izolo abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abasekela iZANU PF batshele umhlangano lentatheli izindaba ukuthi baqamba amanga labo abathi bayathunjwa ngabezomvikela ngenhloso yokungcolisa isithunzi sikahulumende kamongameli Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umahluli womthethwandaba wakobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Gambarami kasengukansila wedolobho. Ibandla leMDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele bathi bona inkokheli yezombusazwe weZimbabwe kumele ixoxisane. Siligqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Dande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.